Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkelanga njabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 18 kuZibandlela 2024 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje.
Lolo ibufake kwacaca ukuthi ama applicants lapha bazange bazibambe ngendlela okufuze bazibambe ngayo.
Umthethandaba waphezulu owe High Court usilahle isicelo samalunga awe TCCC agoqela umnunzana Amos Tibaya labanye esokuba kumiswe ukuxotshwa kwabo edalela eParliament. Ele Zimbabwe lethi lifisa ukusekelwa ngamanye amazwe ukuze lingene kuhlangothi lwenhlanganiso yamazwe omhlaba olubona ngezomvikela olwe United Nations Security Council. Ukubikwa kulendlovu ezedlula ikhulu lengxenye 160 ezibulewe indlala eWange National Park phakathi kwakancabakazi lomfalakazi ngomnyaka osanda kwedlula. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umthethandaba waphezulu owe High Court usilahle isicelo samalunga awebandla le Citizens Coalition for Change at TCCC agoqela umnumzana Amos Tibaya labanye abalichumi lasikhombisa esokuba kumiso ukuxothwa kwabo edalela eParliamente. Umahluli esithi kulolunye udaba olalethwa libandla leli okumele luqale lukhangelisiswe. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umahluleli wedalela High Court uJustice Pisirai Kwenda uthe isicelo lesi esibekwe ngabe CCC edale kasihlelwanga kuhle ngoba amagqwetha ebandla leli kawenzanga umsebenzi ngemfanelo. Kudaba lolu amalunga awe CCC abesithi ukuxotsha kwabo ngumnumzana Sengezo Chabangu edalela eParliamente kwakungekho emthethweni besithi ngabamazi uChabangu ozithi ungunobhala jikelele webandla leli. Ukwenda wazise ukuba udaba oluvele lusemthethwandaba olokuba uChabangu ungunobhala weCCC lobahatshi kumele luthoniswe okugcweleyo amalunga lawa engakaceli ukuba okwenziwa nguChabangu kumiswe. Igqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole uchasise okwenzakale emthethwandaba esithi bayathaba ngesinqumo lesi.
Lolo ibufake kwacaca ukuthi ama applicants lapha angifuni ukusebenzisa ibaleli ukuchapa kodwa abazange bazibambe ngendlela okufuze bazibambe ngayo. Kusitsho ukuthi bakwazi ukuthi bafayile ama summons ababewafayile angokuthi khonokho sebekucela kathesi ku-application kube yikho ukudetermine. I-court ithi nxa kungela bufakazi obubiswayo ukuthi indaba leyi kucazulule yona izakwazi njani ukuthi uzibane nguzibane.
Uqhubeke esithi amalunga awe CCC kumele abekwazi ukuba uChabangu ulamandla okuxotshisa wonke amalunga ebandla leli eParliamente ngoba wakhethwa ukuba nginobhala jikelele we-CCC.
Kodwa nje ngendlela sithabile ukuthi sikubone kwaba njalo ngoba yithe kade si-applyile ukuthi kube njalo. Kodwa isincitshile ama-costs angani athe xaxa kodwa kungasenani ikhoso kugona.
Omunye umfakazi kudaba lwe-CCC loChabangu umnumzana Jameson Timba utshele into lezindaba ukuba umthethwandaba ukubone kufanele ukuthi kuthonisiswe okwesikhundla sikaChabangu kungakakhangelwa izicelo ezihambelana lodaba lolu. Isikhulumeli se-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi loba nje beyamukela okwethulwe lidale ngabamazi uChabangu athi usebenzelana leZANU-PF.
UChabangu usetshenziswa nje libandla leZANU-PF ukudunga amanzi ade clear awe-TCCC lokuzama ukudiliza ke ubukhokheli buka-advocate Nelson Chamisa kodwa ngokuthi sebehlulekile ke ukwenza lokhu njalo sebesebenzisile uchabango bafika lapha abafuna khona.
Kodwa ibandla lezani PF liya kuphikisa lokhu lisithi lokhu okwenzakala kubandla le-CCC akulane lelibusayo. Isikhulumeli sezani PF umnumzana Farai Marapira uthi bazalandela okuza kuphuma emthethwandaba.
The ZANU-PF, we do not tell the opposition what to do or how to conduct their business.
Njenge ZANU-PF, asitsheli abantu abaphikisayo ukuba benze njani, kodwa siyabakhuthaza ukuba baqhathekise ukumela abantu kulokuba balwisane ongasoze kusize uZulu weZimbabwe.
Amagqwetha kaChabangu akhokhelwa ngumnumzana Louis Uriri athi kawasoze phatheke kukhetho oluzayo amalunga e-CCC uma engavinjwa ngumthethwandaba ukuba angene ukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlaka 3 Nhlolanja. Kulamanye axotshiswa nguChabangu amiswa ukungena kukhetho olwaqhutshwa ngompalakazi nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
The Voice of America.
IZimbabwe ithi ifisa ukusekelwa ngamanye amazwe ukuze ingene kuhlangothi lwenhlanganiso yamazwe omhlaba olubona ngezomvikela olwe-United Nations Security Council. Iphephandaba le-Herald libika ukuba lokhu kwethulwe ngumnumzana George Charamba kwele Uganda lapho kulomhlangano we-Non-Aligned Movement. UCharamba uthe iZimbabwe kumele ingene kuhlangothi lolu oluqathekisa ukuvikela amanye amazwe ahlaselwa ngamanye mahlayana kanye lokulondoloza ukusetshenziswa kwezikhali emhlabeni wonke jikelele. Inkulumo kaCharamba ichothozwa ngabazimeleyo abathi iZimbabwe kumelanga ingene kuhlangothi lolu ngoba yephula ilungelo loluntu. Kodwa abakubandla elibusayo abagoqela umnumzana Joseph Chuma owayemela iphelandaba Mpophoma edalele ephalamende uyasekela okukhulunywa nguCharamba.
Udaba lolu-UN Security Council olukhulunywayo namhlanje ludaba esikhumbula ukubana lwake lwabanjwa very passionately ngumuyi uformer president wethu ubaba uMgabe ebuza ngokuthi kanti vele kuyini okudala ukubana amazwe afika lapha engafakwa kukhansilo naleyana kufakwa amazwe nalawa abakhuquluzi benotho bethu. Wakukhuluma ukubana amazwe afrika kumele lawo azithole ephaka labana ngoba kwesinye isikhathi eziye izinto eziphuma khona bana zisuka zingasiphathi thina njengabantwana be-Afrika nga. So nxa iZimbabwe layo isukulwela khona ukuthi ngabe kwenzakala njalo kuba yinto epheleleyo njalo into elungileyo kumele ngabe uyakuthakazelela kulokuthi akuchothoze. Kodwa-ke antabona uhlupho esinalo ukuthi kona sinabantu vele abachothoza into yonke ezilongisenziwa nguhulumende wethu walapha eZimbabwe ekhokhelwa libandla le-ZANU-PF which is very unfortunate nxa ukukhangela.
Ye, kodwa ungazikhangela phela kulabanye bathi eleZimbabwe lephula ilungelo loluntu ngakho-ke nxa lidinga ukuthi lingene khona ngale lizama ukwenzani khona.
Ungakhangela amazwi ayephula ulungelo loluntu awusoze ubala iZimbabwe eduze kwamazwi onalawo. Kulamazwe ndoda aphambanisa ngendlela ephakemeyo kakhulu angakhulunywayo angakhulunywa ngahawo ngoba abazange bebephoxe i-Western World. Ye, kungabe kunempambaniseko lapha lalaphana ezenzakalayo bana sombambaniseko ezokuthi songathi akona sesingehluleka ukubana zilungise indaba ezinjalo. And okunye futhi okuningi makubona kaloku izinto ezingayisizo izinto ezokubunjelwa nje ukubana kuhlale kugcona kungcoliswa ilizwe leZimbabwe. Asithakazeleli vele ukubana kube labantu abahlukumezwayo kumbe abantu abahlala behlukumezekile. Sifuna ukuthi ngabe abantu bonke siphila ngokuthula lokuzwanana lokuthandana lokubambana. So abantu abesenjalo nje ngabantu abafakuzikhulumela ngendaba zokuthi kona ipolitics zethu seziporalize kakhulu sokuhlala kuyisikhathi sokuhlala kuyihuliwa ngezikhathi zonke okuyinto ongabelanga ukuthi ngabe iyenzeka yona leyo.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF njalo wake wamela iphelandaba Mpophoma edalele ephalamende. Abaphikisayo bathi akumelanga uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa angene kuhlangothi lwe-United Nations Security Council. Unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa omele isabelo seMatabeleland South edalele Senate utshele uGibbs Dube oweStudio 7 ukuba uqathekile ukuba iZimbabwe idlelane lamanye amazwe kodwa kusakude phambili ngoba yephula ilungelo likaZulu.
sibe lobudlelwano obungaphandle kwabomathulwane bethu, sibe lobudlelwano lamazwe angaphandle ngezikhathi eziningi esesidilize ubudlelwano bawo. Sikhetha ukuba lobudlelwano lamazwe angalaqiniso ezikhathini eziningi, amazwe angami kuhle in terms of ama human rights violations, lezi zinto ezinjalo. So siyafisa ukuthi nga njengelizwe siyangena enhlelweni ezinjalo lobudlelwano obunjalo.
Kulabanye abathi ukungena ku-United Nations Security Council kwele Zimbabwe kungeke kwenzakale ngoba ele Zimbabwe lephula ilungelo loluntu. Kambe ungathi ngakhonokho?
Ele Zimbabwe lephula ilungelo loluntu ezikhathini eziningi. Mina njenge-opposition member ngiyakutsho lokho ngoba ngisenkinga ku-experiencea kakhulu. And kunjalo nje asifuni ku-addressa singathi the elephant in the room in terms of ama human rights violations. Kungasi yavumelana ukuthi kulalaphe esiphambanisana khona sikhulumisane njengabantu silungisisane. And all the time kungafika indaba zokhetho eZimbabwe, yikho lapha ongathi ubhova lwakho luvuka kakhulu, abantu bachaywe balinyazwe bengafuni ukuthi amalungelo abo okukhetha ngabe umlungu redalela eParliament, ungabe ungukansila, ungabe ngumthungameli welizwe, kungani asifuni ukuthi abantu bazikhethele ngendlela abafuna ukukhetha ngayo. Isikhathi eziningi siyafisa ukuthi ngabantu ukuthi lisingilizwe, siyabukela abantu behlukuluzwa, siyi-opposition siyahlukuluzwa. You know, ngibona ngani singakhangela compared to ngesikhathi umgabe ekhona. We have gone to new laws ukuthi sesihambe phansi kakhulu in terms of ama human rights violations. UJob Sikhala usejele for almost over 600 days khuluma kunje and kungela cala ukuthiwa leli ngelakhe ecatshangelwa, kanti i-right yebail ukuthi umuntu athole ibail athethwe esekhaya kululungelo loluntu. So why are we ignoring ama-rights anjalo siyilizwe, sigijimela ukuthi sihlukuluze umuntu abotshwe ahlala amalanga ejele, you know, bese kusithi ngelinye ilanga uzokuthiwa hayi uJob Sikhala ubevele ngalacala kwasekuqaleni.
Unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa umele iMatabeleland South edalele Senate ubexoxa lo Gibbs Dube esemadobo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe okwinhlanganiso yeCommon Market for Liberal Solutions.
Ukuba lilunga le-Security Council kungelamandla wokuvota angiboni ukuthi uncedani i-public relations ukuphungukubuzama nje ukuthi sibonakale nje ukuthi sikhona, ngoba vele isimilo sethu thina isemalungelo amalungelo akazini siyazakala. Angiboni nje lokhu nje ukupenda nje indlu everythisiwa ye kungaba yinto enhle nesikhe wabathi it's a feel good thing ukuphunguza nje ule madlabuzane, kodwa kuba ngenti lutho. Angiboni ukuthi kuncedani.
Kuyini manje okwenza iZimbabwe ifise ukuthi ingene khonapho?
Hayi, kuphinde kuthiwe ukuthi njengoba siyazi ukuthi ngapha ekhaya kusade kule nkulumo ezinengi ezokuthi iZimbabwe kayihambisi izinto zayo kuhle, ukhetho lomnyaka ophelileyo aluhambanga kuhle. Yikho siyibona ngathi mina uhulumende uzama nje ukudinga indlela yokuthi azijabulise, kodwa hayi, angiboni ukuthi kungaguqula. Ye, nxa kunganceda ukuthi sekukhulunywa ngamalungelo abantu United Nations sokuvotwa, iZimbabwe nayo sikizwa sithelwa ukuthi nxali lapha hathi bambani abantu uzinge mina, kungaba yinto enje. Kodwa akulanto engithengisayo ukuthi amazwe angene ku-Security Council bengavoti kule nto ekuqhawuleyo lapha abavela khona.
Akutshela abantu khona vele kwenziwani ku-United Nations Security Council lapho?
Nxa abantu bexabana kade ezantu i-Israel iyaxabana ne-Palestine, ama-resolutions ayabethathwa izivumelwano zithathwa, kodwa kule nto eguqukayo kule ndaba eziningi lapha abantu babethunjwa khona izimpi, indlala. Umbuzo omuhle sibile ukuthi i-United Nations ngwayo kunganceda ndibona abavotayo o-America nabo-Russia lakwi-China lakwi-Britain nabo-France, kodwa thina ngapha ngaphansi ngapha eziko azizizi lutho.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe kunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions. Ubexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7 eseHarare. I-Non-Aligned Movement igqugquzela ukuzimela kwamazwe athi ukuba abe phansi kwamanye. Ugatsha olubona ukulondolozwa kwemvelo lenyamazana zasendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority luthi kule ndlovu ezedlula ekhulu lengxenye 160 ezibulewe yindlala eWange National Park phakathi kwaNcwabakazi loMpalakazi ngomnyaka osanda kwedlula. Isikhulumeli salolu gatsha uMnumzana Tinashe Farao uveze lokhu kuphephandaba leGuardian wafakazela umsakazi weStudio 7 ukuthi kulezinye njalo eziyisithupha abathole zifile kunsukwana ezedluleyo, njalo bacabangela ukuthi zibulawe ngabazingela ngongekho emthethweni. Sixoxele kansila wedede kuward 18 eWange uMnumzana Stanley Torima.
Izulu mhlawumbe kukhuna kathesi isikhathi sonke lesikhathi kungelazulu, so ngibona ngathi ngabe sithi kule ndlovu eziyele namba enjalo ezaphayo kutho ukuthi ziyake zibulawa lokushela amanzi lokushela ukudla okufanileyo. Hayi, indawo yethu is very dry, hayi iWange, and udiwo njengalolo vele olucommon kakhulu, and inyamazana ezinkulu ezinjengendlovu aziyafa nxa zingaswela into enjengamanzi kakhulu.
Kathesi njengoba izulu lisina kumbe selana, asekhona yini amanzi kanye lamadlelo?
Amanzi akhona wona lawa batholakala lokhuna kwezulu, but ayenelisi okuningi esiwufunayo ukuthi lisize inyamazana ezinjengendlovu. Alikhani kakhulu izulu okuthi zithole amanzi ayenelisileyo indlovu, but okwakathesi izulu kade lisina. Ngabe ngananzelela even etareni one of the days zazizama ukunatha amanzi asetareni kutho ukuthi lapho ezidare khona ukunatha lapho okuma khona amanzi kade zisesemalutshwani kureproblem oludaka oluningi kakhulu, but amanzi kathesi izulu kathesi liyana kakhulu okokuthi sikhangelele ukuthi ringakontinua for a week or two liyenza so kuyabe sokula amanzi ayeneliseyo ukuthi zingachova isikhathi esifitshane mfitshane zithola amanzi ayenelisileyo.
Akula ndlela yini udubo lolu olungalungisiswa ngayo kumbe ukugebha izikotsho kumbe lungalungisiswa njani kahle kahle?
Iyo yodwa yena le indlela yezikotsho engilethemba ukuthi abezemvelo abe-National Parks labo bayenelisile ukugebha ama-boreholes phakathi kweganga le-National Park, but i-problem yokuthi indawo ehambeka amanzi kachana, so izikhathi ngase zifika ko-October November amanzi akhona ayesekachana ukuthi izikhokhelezana ziyae zingasaproduce amanzi ayenelisileyo ukuthi indlovu zezikwanisa ukuyenza njani zezikwanisa ukuthi zithole ukuphila.
UMnumzana Stanley Torima ngukansila kaward 18 esigabeni sedete emangweni weWange. Ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo oweStudio 7. Idale leHigh Court lithethe isinqumo sokumisa ukuxotshwa kwemuli ezidlula amakhulu ayisishiyangalombili 800 eplazini leskia farm eNorton eMashonaland West. Imuli lezi zileminyaka engamachumi amabili zihlala eplazini lele. Uhulumende esebenzisa ugatsha lwezomhlabathi ubezama ukuxotsha abantu laba ababe yizisebenzi zeplazini leli umnikazi engakaxotshwa ngesikhathi sokwabiwa kutsha komhlaba. Uhulumende ubephe izisebenzi lezi amalanga amathathu ukuthi zithuthe okuyikho kubangele ukuthi ziphanyeke lolu daba edalele High Court ziphathiswa inhlanganiso yamagqwetha amela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Igqwetha labo elivela kulinhlanganiso uNkosazana Ruthendo Mchenje utshele iStudio 7 ukuthi umthetho awuvumeli ukuxotshwa kwabantu kungelancwadi evela edalele emthethwandaba, njalo bengaphiwanga enye indawo yokuhlala okuyikho kwenze bathola isinqumo esimisa ukuxotshwa kwabo lokho. ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube, ingcwethi yezombusazwe njalo engunobhala jikelelo ebandla le-Freedom Alliance.
Ye mina ngikubona kuyinto engaqondanga ukuthi abantu baxotshwe eplazini ngoba uhulumende simazi esithi yena umhlaba awuye ebantwini. Usuthethwe ke umhlaba kulelo khiwa abantu sebehlala iminyaka yonke leyo kulelo plazi selithathu. Njalo ukuthi iplazelo lithathwa lisiwa ngapi kusho ukuthi sokufuna ukuthi liphiwe zona izikhulu ukuthi kube yizo ezithatha zibe le ndawo yokuhlala. Alaba abantu abangelalutho abadla imbuya ngothi kube yiba badubekayo besiya phambili. Uhulumende kake akuzama ukuthi kwesinye isikhathi akahambe ngendlela yona le yabe itshela abantu wathi uyayenza. Ngoba izisebenzi zemaplazini vele zalimala kakhulu. Bonke abantu abasebenza emaplazini baxotshwa laphana kwabuya izikhulu zafika zathatha ikakhulu ezezana.
Umthetho welizwe uthi nxa abantu bexotshwa kufanele kube le ncwadi evela edalelwe umthethandaba, kodwa laba bebefuna ukuxotshwa kungela ncwadi le.
Ye lokhu kubonisa ukuthi vele silelizwe elingalamthetho. Uhulumende uyabhala imithetho kodwa kayilandeli. Imithetho yeZimbabwe vele iqonde ukuthi khona incindezele abantu kazana kuthi ke abakhulu kube yibo abazenzela sisantana. Awulandelwa vele umthetho eZimbabwe. Khonapho loba bengabe bedliwe yikhoti ungabathola lokho bezenzela abakufunayo. Khona lokho kuyagcwalisa kakhulu lokho okuchiwo ngabanengi ukuthi ilizwe kalilamthetho.
Sikhangela amalungelo oluntu ikakhulu ekuthini umuntu wonke athole indawo yokuhlala. Ubona sengathi kuyini okufanele kwenziwe ukuze kuthuthukiswe ilungelo lelo eZimbabwe?
Ye vele ikakhulu iZimbabwe ubona uhlupho lwayo kuze kuwe lomnotho ikhonapho ukuthi amalungelo kawananzwa, amalungelo awabantu loba ku-property rights abantu abalamalungelo, ku-political rights abalalungelo abantu kubhaliwe ku-constitution kodwa kakusebenzi okuyizinto okwakhona khona lokho. So ke kulohlupho olukhulu kakhulu. Vele uhulumende weZimbabwe ayikho enye into engasiza. Akulalanga lapho angakhupha khona izigodo endlebeni alalele.
Lo ube ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelelo ebandla le-Freedom Alliance, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Namhlanje esigabeni sethu sengxoxo mpikiswano kwezombusazwe sihlaziya ingxabangxoza ekubandla le-CCC eliholwa ngumnumzana Nelson Chamisa, lapho ozithi ngunobhala jikelelo walo umnumzana Sengezo Chabangu esexotshise amalunga e-CCC ezikhundleni zawo emakhansili e-Senate lephalamende, njalo wavimba abanye ukuthi bancintise kukhetho lwama-by-elections okugcwalisa lezi zikhundla. Lokhu kwenzakala lanxa ebandla leli elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lisithi umnumzana Chabangu akalalungelo lokwenza lokhu. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Mbuso Siso osekela umnumzana Chabangu njalo osengusenetha endawonye lomnumzana Ntando Ndlela, ilunga lebandla le-CCC onguye osungula lingxoxo.
Lento eyenziwa ngumnumzana uChabangu ilimaze abantu abaningi kakhulu. Siyazi ukuba uChabangu umuntu esebenzisana nebandla le-ZANU-PF ezama ukuthikileka kumbe ukubhidliza umzabalazo wabantu. Ithemba lokho lisesekhona ngoba abantu beZimbabwe iningi lapha khanya bahlakaniphile ukudlula indlela njengoba lokhu belandela i-CCC yonangokwayo isikhokhelwa ngumnumzana uChamisa, hhayi lokho okunye okwenziwa nguChabangu labangane bakhe.
Yebo-ke ingqobe isikuwe mnumzana Siso. So ungathini ngamazwi kamnumzana Ndlela?
Imbangela yama-recall lawa, ama-councillors esiwa-recall-ileyo angu-8 ngabantu abavela emasimbo, 1 uvela eChipinge. Bengabantu aba-imposileyo besuka begadiswe amabhasi besuka eHarare kunye lama-MP. Kube ne-imposition ekade isenzakala abesishonele. Ikanti-ke ifolosi isematrelen north ilapha okulabantu besimambiyeni labantu besimbekuleni kunye namadonga labanye leyinye imihlobo evela ukhansila o-importiweyo from another form sokumele ayithatha isikhundla sokuthi abe ngomiya wefolosi. Ngibonga abantu befolosi ukuthi bakwala lokho kodwa ibhithi ezisik now we have a problem the asiyikhansila kwamashonal ibhithi isemathebeleni angi think ubaba Ndlela ngisase ebuthongweni ngingakaqedi khonapho elepani kube nabantu beshonini abambaa ngengifothe ukuthi mhlawumbe kuzakuba kobulawayo njengoba sebebiza isigodlo senkosi njengendawo yokuhlanganela wonke okungangokuthi mina kini ngikubona njengehlazo njalo kabayekele ukusola uThabanga ukuthi uThabanga wenze into elesizane phakathi akulanto elesizane yenze ngobaba uThabanga uThabanga wenze into esolwa ngabantu besintwini in the entire region.
Ungathini ngamazwi kamnumzana Siso, mnumzana Ndlela?
Ngiyamuzwa dade ukuthi umnumzana Siso kodwa naye ndimfethu lento ayikhulumayo uyayazi ukuthi asoqiniso mhlawumbe ingoma asekayivumela nayo leThabanga nabanye abangane babo ukuthi bacatsha ngokuthi badlale ngama-emotions abantu ayibike very sensitive issue. Ukhangele ukuthi laba emadebeni south barekhole umama uzelise wenkomo umuntu walapha injalo uyalapha emadebeni south umuntu kesizelisi layo umogemiluke bebhithi liyakhuluma ngayo umuntu walapha oprince udebekosibanda ngabantu abazelile kusakho esivesi ngabathandazeli lokhu kuzele ukusenziwa ngombuso nabothabanga injenzi ye-ZANU-P F ukuthi i-ZANU-P F ithole i-2/3 majority ephalamende khanye into abayenzile emavuku lapha bekhipha umnumzana befaka lowo ndoda lowo wezimali zakhe egolide lo e-ZANU-P F kodwa hhayi imidlalo yabo abayenzayo siyafika emaphethelweni dadewethu.
Nanso indaba mnumzana Siso, kungabe kulezinye izizathu yini ngaphandle kokuthi umuntu lowo kasiwe wesigaba?
Ubekosibanda wePretoria waba ngumuntu okubona kufanele ukubana amashona kumele abe khona ezigabeni zamaNdebele. Nxa ngisithi amashona ngicela lingithathe kahle yimhlobo yabo lami, nxa ngisithi amaNdebele ngomhlobo asitsho ukuthi kasimi muntu ezigabeni zethu. Kati kubi ukuthi kugadiswe umuntu ibhasi asuke lapha ayekuba mkhansile ngenxa yokuthi lowo muntu uloyal to the president. Njalo lawo maNdebele ajeziswe nguThabanga ajeziselwe ukuthi benza isinqumo esithathwa yiHarari zokuimpoza ebantwini lapho othi khona uvelisiwe wa-recall. It's unfortunate ukuthi atimes ama-recalls lawa acina ethaya labantu kwabamelanga anjani abathaya. Bekulo mntanakhe ongene ku-provincial council waba lo mkhwenyana naye ongene ukuba one of the representatives ku-provincial council konke emasouth bakhonte litsho kungene ifamily eyi-1 emasouth. Ubaba uThabanga sethatha isinqumo sokuthi hayi ngono ngiqume oyi-1 wakhona osequma umama uvelisiwe.
Mnumzana Ndlela, ikusasa uyibona injani?
Ngibona lempi iqhubekela phambili ikhokhele ngisho elithanisa ngikubona lapho kuba khona la ma-candidates ethu kungaze kube le-ZANU-P F kumbe kube laleyo into yaboFiso le yaboThabanga bavele-ke abakule-chance ngoba abantu beZimbabwe into abayifunayo bavele bayayazi okuzayo okwakusasa ngeza ke ngiphawule lapha lamhlanje naboThabanga ngelaleli khona indunisi yabekele yena emqubeni abantu beZimbabwe kabahlale ethembele njalo bakhubekele kuthemba ukuba ulungise mthanisa uzabakhokhela ebakhokhela iZimbabwe entsha bekhona uThabanga bengekho ikhona iZANU-P F ingekho.
Mnumzana Siso, elakho elokugcina?
Ngesiso sami libandla okade kumele ukuthi ngani kuyakhumba inyiswano dani ukuthi kukhonjwane mine into ekhulunywa ngubaba uThabanga yinto ebalulekileyo into okumele si-athende especially in the Matabeleland treaties ngizaphetha khonapho mani.
Lapho sizwe umnumzana Mbuso Siso osekela umnumzana Thabanga njalo osengusenator exoxa ndawonye lo mnumzana Ntando Ndlela ilunga lebandla le Triple C eMathabeleland South bebexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga oweStudio 7. Silugqiba ke lapha uhlelo lwehla namhlanje olivalelisayo ngoTabo Kancube.